lokho kuphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilobhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka-8 Mpandula olwe-runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Sigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Ndamso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi uMvulo mhlaka-13 Ntulikazi lilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
IZEC yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhlaka-14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hathi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabe bandla loba abavotisayo abancedise. Ingcithi ecubungula ngezombusazo uMnumzana Pride Mkhono ukuthi laloba besamukela ukwethula kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa ukuzenza impumela yalo ingathenjwa lokwamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokhrasi okumele ube khona eZimbabwe, kodwa sifuna njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu sikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama-election enziwa yenziwanga, ikakhulu sikhangele into zokuthi mbani uzabe gcina i-database ye-voters roll, njalo ama-police station akhona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabakwazi ukuthi mangaki. Sizwa kuphela sisithi bona bangezele ama-polling station kodwa ungacaci ukuthi angezelele ngaphi njalo emangaki.
Osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union ZINASU uMnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqakathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamukeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho lolu oluzayo ngoba kulama-reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days, ngoba sifuna i-free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama-answers to ama-questions okuthi the diasporan vote, siyabona ngathi si-constitutional court iyalile ukuthi ama-diasporan vote, but abantu labana baphuma elizweni babangelwa ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle, njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza besivele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula, kungela udlwangudlwangu, kungela kulwa lokutshayana lokwephuselana ukuze sibele free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lizancintisa na kukhetho lolu, njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.